Ngiyabonga abalaleli abathandekayo, ngiyabonga baba Gande. Lesi isiqokoqela sendaba indaba emnandi, indaba emhloko sibili ebe ihlupha esikhathini esiphelileyo. Yekelani ngiqale ngokuvuma ngempela ukubana yebo kube kulamatitsha abevela endaweni ezijeneyo esiyafundisa lapha abangakwanisi ukukhuluma even ibala elilodwa elolwimi lwendawo lenaleyo. Kube kuyinto kathi isenzwa ngumoya lwana okuthi sibantu banye, umoya okubambana elizweni, umoya ongabandlululi abantu ngolimi lwabo, okuthi hatshi wonke umuntu engahamba endaweni etshiyeneyo as long as eZimbabwe efundisa. Kodwa ke eminye enyakeni ephelileyo kumbe ngathi kunyanga eziphelileyo abantu basukumile babanga umsindo bekhuluma imbangelo kumbe bekhuluma ama-points esingathi aqhakathekile, ama-points afana ngokuthi engafundisa njani umuntu nxa engakwanisi ulimi.
Manje lithi kwenziweni?
Ngikhuluma nje ngingalitshela balaleli ukubana uhulumende siwatshintsha ipolicy. I-Public Service Commission sisukela umnyaka ophelileyo seyafaka umthetho omutsha. Kulama languages esithi khona ngama-small languages, indawo eziyabo Bing, isiTonga, labo Mwenezi, labo Bedbridge, labo Venda, kusicho kusicho. Kwafakwa uhulumende ukuthi akusela mbalisi owe primary ovela endaweni eyinye engasiyo isigaba leso. Lokho kutsho ukuthi amateacher wonke asethathwa eprimary athathwa esigabeni seneso, athathwa ku district yona leyo ngabantu abakhuluma ulwimi lwendawo lena leyo. Ngingalinika umzekelo. Ngo-September ophelileyo amateacher aqatshiwe, bonke abaqatshiweyo bathethwe endaweni lapha abahlala khona kubona lawo ama-language sithi ngama-language amancane. Njengasebhinga nginike umzekeliso, kwathathwa kuphela abamateacher abavela eBhinga, eMwenezi kwathatha abavela khona le eMwenezi. Kodwa kulabanye ababalisi bokuthi uyabe evela koBulawayo kodwa sevele ehlala eBedbridge, labo labo bathathwa njengabantu abeBedbridge. So wonke amateacher asengena okwakhathesi awutholi lo yedwa ongaveli kudistrict yona leyo. So lokhu sokulungisiwe, sokuyinto esibonwe ukuthi hayi eliqiniso ukuthi akusebenzeki. Kodwa manini ngicasise ukuthi usecondary yebo abaningi bavela endaweni naleyo, kodwa kulabanye abavunyelweyo abavela kwezinye indawo sithi ngama special subject, ama subject njengabo maths o physics, labo bavunyelwe ukuthi bethathe kwezinye isigaba nxa kungela endaweni naleyo ama teacher akhona ukufundisa lawo ma subject.